Omunye obalimele kakhulu ngemva kokutshaywa ngabanakanelwa ukuthi ngabe ZANU PF laba ngunkosazana Sinikiwe Dube.
Bengisezitola e-2-2. Abantu laba bafike belolaka behamba ngemota zezana. Omunye umfana wathi ngimkhangelane wangihlaba ngempama wangikhaba. Balandela abanye baqalise ukubatshaya bejikijela ababalekayo. Sele ngiphuma igazi ngamakhala. Sengilesizwe kodwa abanye balimele kuthiwe bahanjiswe esibhedlela.
Unkosikazi Mayibonga Nkomo uthi ulokhu elesithuli njalo usehlalela evalweni.
Engikubonileyo kunzima ngisaba lakhathesi ngibone ngani bazaphenduka. Sitshayiwe hhayi okokudlala. Thina besincedisa ukukhampeyina sifaka amaposta kodwa lezi doti zasitshayela ukuthi we support CCC. Naba ngitshaye ngamatshe enyawo endiqolo. Ngizwa ubuhlungu kwamagama. Aliyani ngikhumbuza igugurawundi yaqeda izihlobo zethu ngoba bekhuluma ngesishoni.
Unkosikazi igugulethu Ncube bamdinde bamlimaza ehamba nomntanakhe babulala nemota yakhe wazama ukucela ukuthi bamzwele.
Ngabe ngilanda omunye asithi ngumuntu omdala asithi babashiwe sengilohlupho. Wathi lohlupho lwami ngoba vele kasengikhala khona. Wathi ihlupho lwami ngasebembulaleni imota yami. Wathi bulalwe ngobani imota yakho? Ngathi ibulawe ngabantu bona babegqoke izigqoko zezana. Wabonanathi stupid mthengisi. Wabengishaya wazeqesa ukungiwisa phansi uqesa ukuthi ebengigiqe bethi rona phansi. Sayi ngikhuluma sibe ngiyafuthela ngemzimba mina angisabambi nezinzima. Ngoba ngumuntu kadoktha sengakhithi isweleta ambambi into ezinzima aqase ungigiqa benyathele bengenza yonkini kodwa ngithengisa ukuhambe thina sihamba sayeliye impuni zophetha usithengisa la wayigqoka into eyiye.
Umeli wenkulumane edala yephalamende umnumzana ucacaphulu obenguye ophethe uhlelo lokukhankasela ibandla le-CCC kukhethwe lwangomgqibelo ozayo uchasisa ukuhlaselwa kwabo.
Sizilungisa khona indaba yokudeploy ama-election agent. Sizame ukukhulumisana labantu bezani ukuze bangatshayi abantu. Ngemva kwesikhathi basitshaya kakhulu, besitshaya ngamatshe lengodo. Lamashamboko, bekule shamboko engiyibonileyo laphana kuyitshaye omunye wethu kakhulu. Mina-ke ngibe nenhlanhla ama-injuries zami ngilimele isandla. Ngalimala nonyawo lapho engitshaye khona imbokodo. Lapha eceleni ngaphasi embanjeni lapha engitshaye khona. Ngogodo.
Isiphathamandla seZANU PF koBulawayo, uMnumzana Elvis Mashaba, uthi uPhulu nguye ohloze intsha yaleli bandla ebikhankasela ukhetho oluzayo.
Bebekhambile belesixwayiso sokuthi khona bayekhampeyina ngokuthula. Akula instruction aba iphathi eyinikayo ukuthi behambe bekwenza udlakela. Kodwa okumangalisayo ukuthi sibona uPhulu ebalanda enguyo elanda ukuya bahlokoza abafana bezimele waze kwafika siyakhanya njalo futhi kuvideo lapha sebemlanda bona besithi hayi nxa ufuna ukubuya buya kambe umuntu okuthiwa bamblokile uyathiwa buya kumbe yena nguyablokha abantu.
Ummeli weWange Central umnumzana Daniel Monokele obencedisa ukukhankasa uthi usinde ngesikhala senalithi wangena egoswini labanye watshaya le mota exoshaniswa ngabeZANU PF laba njalo uthi akula khetho oluzakhululeka eZimbabwe ngenxa yobudlwangudlwangu bebandla elibusayo.
It's clear that the people just like those in Bulilima are very unhappy with ZANU PF and are willing to vote for change. So ZANU PF realizing that it might lose like it did last month in Mbulilima, it has decided to resort to violence to intimidate voters, hoping that it will affect the electoral process. There is no way this election can be deemed free and fair when ZANU PF is sending convoys of vehicles to attack campaign teams for the CCC.
Isikhulumi samapolisi eZimbabwe Republic Police, u-Assistant Commissioner Paul Nyati, uthi amabandla lawo amabili aphanike udaba lwabo emapholiseni eKhezi, njalo basacubula udlame lolu.
We are conducting investigations in relation to reports of political violence and assault, which we have received from both ZANU PF and the CCC members.
Ukhetho lwa-2 eMatobola ngomgqibelo ozayo kukhethwa ukhansila omutsha ozathatha isikhundla sikamuyi umnumzana Tom Moyo owayengowebandla leZANU PF. Abancedisayo nkosazana Sindiso Ngwenya owe-TRC, umnumzana Libert Nyirongo weZaphu noFredrick Siwela weZANU PF. Yima nesitudio 7 ngapha eMatobo, igama lamu Ezra Jesus Banda.